ngivumelana laye kulokho akuchoyo ukuthi singagcina sile Libya, singagcina sile Egypt, Syria, iIvory Coast, eZimbabwe nxa ngabe uhlelo lokuvota ngendlela ekhululekileyo lungazange lwalungisiswa. Kuyadingeka ukuthi i-Africa, i-African Union, i-SADC, ECOWAS nawo zonke izindawo ze-Africa ziphatheke ekuletheni inguquko emthethweni lesimeni seZimbabwe.
Yona inkokheli ye-Africa Ncube ingaphathisa njani kudaba lweZimbabwe?
Ye, lokuba bengeke benze okukhulu kulalokho okwenziwa ngabanye kuhle ukuphungula izitha olazwe emhlabeni. Ngokunjalo nxa ehamba esiya khonale esiyathathela lowo wonayo abangane, kuhle kakhulu kuyakwenza ukuthi azibone ukuthi sesele yedwa. Lokuba emazweni abo besenza into ezifananayo, kodwa kuyabe kukuhle ukuthi ngapha bakhuluma okunye okuhlukile, akwazi ukuthi lo osonayo kasaba labangane e-Afrika, ngoba yiyo ame ngayo esithi amazwe entshonalanga afuna ukukolonize iZimbabwe, afuna ukuthatha iZimbabwe. Kumele abantu beNigeria bakhuluma, beEthiopia bakhuluma, abeSouth Africa bakhulume, kukhulume izwekazi lonke le-Afrika ukuthi eZimbabwe kakuvotwe ngendlela ekhululekileyo, kuhlonishwe amalungelo nemithetho yelizwe leZimbabwe.